sikhangele ukuthi kathi sisebenzisa imali zakwamanye amazwe kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS, then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestradeni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla-ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva nye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market esasikuwoda kwakukulutshwane, idemand yayihayi. You could charge, wakwanisa ukucharja ngendlela ofuna ngayo, unlike now when everyone is doing the same thing. Akusafanani inzuzo, usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth, hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mhlangano lo hulumende kanye le-council yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders, kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane begundwane lomangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa-ke sasesekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusektha yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba-ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they have done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule nhlelo eziningi kakhulu esilazo silwakuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. uBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry, sibambe kakhulu i-cluster ye-small businesses ukuthi singama-SMEs. Imihlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende. Sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama-stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa, kodwa okukhulu kakhulu sibonga i-communication that we are getting from either City Council or the ministry.